Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 28 Mpalakazi 2021 uPlexit Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
singananzelela ukuthi ikhefa desiliphiwa abantwana abaliphiwe elilincane kakhulu ngakho ukuthi abantu ngabakhangela ikhisimusi abantwana labo babefuna izinto ngapha lamafizi kusuke kube nzima ngoba athe imali azikho sibike ukuthi singathi sila imali yefizi ezikolo zokuvulwa
ababhala imihloliso ye-ole A-level eZimbabwe bavula izikolo ngovulo mhla zintathu zibandlela ngemva kokuthatha ikhefu elifitshane lamaviki amabili.
Masikhangele ngokwe-vaccination kuyalinanzelela ukuthi i-government ayila i-strategy sibili esiqotho okokuthi singayenza ukuthi abantu be-vaccinate so we can achieve i-herd immunity. So ma ungathi uyakhangela ngabe kwakhulunywa ngokwe-mandatory vaccination awuzange usebenze kwakhulunywa njalo ngokuthi kuzafakwa ama-vaccination points even lapho abantu abagadela khona amakhomba amabhasi amazumpo kodwa khathesi sesesiya ekupheleni kadisemba asikakuboni phuta lokho.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute bathi asiyikufezeka isimiso sikahulumende sokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 vaccine abantu abangaba yisilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini 60% usiyaphela lo mnyaka. Sesifikile isikhathi somnyaka ukuba nokuphithizela esabelweni sezansi eMandebeleni lapho uZulu osuka endaweni ezijiyeneyo zelizwe abuya ukhona uzogola amacembe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ababhala imihloliso ye-ole A-level leZimbabwe bavula izikolo ngomvulo mhla zintathu zibandlela ngemva kokuthatha ikhefu elifitshane lamaviki amabili. Ugatsha lwezemfundo luthembise uZulu ukubana luzaqinisa ukulandelwa kweziqondiso zokuzivikela ekuthelelweni i-COVID-19 lanxa nje inani labantu asebebanjwa yiyo selisehla elizweni. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abafundi be-O-level bazaqhubeka ngokubhala imihloliso mhla ka-3 zibandlela baze bayegqiba ngokuphela kwenyanga mhla ka-31. Kuthi abe-A-level bona bazagqiba mhla ka-24 zibandlela. Unkosazana Wayne Maphosa, umfundi obhala imihloliso, uthi sekhangelele ukuqedisa imihloliso yakhe.
Ngi-Monday next week ngibhala i-biology. Mina ngibona kungcono ukuthi sibhale siqede ukuze sihambe ku-A-level kusaselesikhathi. Ingozi yomkhuhlane we-COVID sayibona sibili, kodwa ngeke simiseki kusasa lethu ngomkhuhlane lo. Lathi njengabafundi sizazama ukulandela zonke izixwayiso ze-COVID.
Unkosikazi Charity Mvundla, umzali olomntwana ovula ngomvulo ozayo, uthi isikhathi abasiphiweyo sincane kakhulu ukuthi bahlanganise imbadalo zesikolo.
Singananzelela ukuthi ikhefa desiliphiwa abantwana abaliphiwe elilincane kakhulu ngakho ukuthi abantu ngabakhangela ikhisimusi abantwana labo babefuna izinto ngapha lamafizi kusuke kube nzima ngoba athe imali azikho sibike ukuthi singathi sila imali yefizi ezikolo zokuvulwa.
Unkosikazi Thobekile Shoko, omunye njalo umzali wakobulawayo, yena ukhala ngokuthi ukuvulwa kwesikolo kuzafaka abafundi engozini yokuthelelana i-COVID-19.
Kuhle ukuthi abantwana sebesiyaqedisa ukubhala imihloliso kodwa into esipha uvalo ye-COVID. Yebo kuhamba amakhesi siyabona sebelukuthi khona kulezi nsuku ngani ayehla kodwa nje abantwana ngabantwana vele ukuthi khona balandele indaba zona lezi ezama-rules e-COVID-19 kunzima kakhulu. kuba yingozi enkulu khathesi ukuthi isikolo zivule ngoba babesuka endaweni ezehlukeneyo bezohlangana ndawonye. So kuyabe sokulula ukuthi khona bathelelane umkhuhlane lo we-COVID-19 kodwa sesikhulekela nje ukuthi baphephe kuphela.
Umnumzana Fortune Jamela isiphathamandla senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS uthi ababalisi ngokwabo bayehluleka ukubuyisela abantwababo esikolo ngenxa yokuswela imali.
Ngalesi sikhathi nxa sikhangela ukuthi izikolo ziyavulwa sabe sikubona nje ukuthi uhulumende uleyindlela zakhe zokuthi azame ukuthi afake ukuthi-ke isimo silungile. Kodwa kula simo esilungileyo nxa sithi akhangela umholo yababalisi, ababalisi abanamali yokuthi babuyele esikolo. Kubi nje ngalesi sikhathi ngoba la ma-fees akhwelile, ababalisi abanamali yokuthi babisele abantu ababo bezikolo. Umkhuhlane lokho ubheda ngendlela obheda ngayo. Unzima nje kakhulu ukuthi uhulumende ezenze ngani uyanakekela abantu enganakekela abantu. Uhulumende ngeza okufaneleyo akuvotelwayo. Engathi izikolo ziyavulwa abantu bethu bebulawa emkhuhlane.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro yehlule ngoba ucingo lwakhe lungangeni. Kodwa uthe ekhuluma lephephandaba leChronicle uNdoro uchaze ukuba abafundi ababhala imihloliso bayavula ngomvulo ozayo njengalokho obekuvele kuhleliwe. Ugcizelele ngokuthi iziqondiso zonke ezokwehlisa ukumemetheka kweCOVID-19 zizalandelwa ngokugcweleyo. Ugcizelele ngokuthi iziqondiso zonke ezokwehlisa ukumemetheka kweCOVID-19 zizalandelwa ngokugcweleyo. Uthi njalo abanye bonke abafundi abangabhaliyo imihloliso bazavula njengalokhu okwakuhleliwe mhlaka 10 Zibandlela ngaphandle kokuba kube khona inguquko engaba khona. Ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko wokuba kuphela usuku lwayizolo kubanjwe abantu abayinkulungwane phose lekhulu i-1098 kwabhubha phose abangamashumi amabili i-17. Ukuthi inani labantu abagula umkhuhlane lo elizweni lonke selehlile layafika kunkulungwane ezingamashumi amathathu lantathu lamakhulu ayisitshiyagalombili i-33,824. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso eqhuba umsebenzi wokucubungula ezombusazwe ngenhlalakahle kaZulu eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI bathi asiyikufezeka isimiso sikahulumende sokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 vaccine abantu abangaba yisilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini 60%. Esifunekayo ukuze kuthiwe uZulu uvikelekile kubhubhane lolu i-head immunity lapho kusiyaphela umpalakazi 2021. Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu bakuveze kugwalondaba lwabo abalwethula nyanga zonke olulonda ezempilakahle elizweni olwe-ZDI Monthly Monitoring Report on Access to Public Health. Uhulumende wayehlele ukuba ukuze kuthiwe ilizwe livikelekile ku-COVID-19 kwakumele abantu abafika izigidi ezilithumi 10 million luba isilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini 60% babe sebelihlatshiwe amajekiseni wonke womabili okuzivikela ukuze kuthiwe ilizwe livikelekile i-head immunity. Kodwa lilokhe lisasephansi kakhulu inani lakhona lanxa uhulumende wayethembisa ukuba wayezokufeza lokho ngesikhathi lolo hlelo lusungulwa ngenyanga kanhlolanja lonyaka. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-ZDI unkosazana Patience Sibanda ulandisa kabanzi nge-head immunity.
Okay. Masikhangele ngokwe-vaccination yalilandzelela ukuthi i-government ithi ayila i-strategy sibili esiqotho okokuthi singayenza ukuthi abantu be vaccinated so we can achieve herd immunity. So mawungathi uyakhangela ngabe kwakhulunywa ngokwe-mandatory vaccination awuzange usebenze, kwakhulunywa njalo ngokuthi kuzafakwa ama-vaccination points even lapho abantu abagadela khona amakhomba amabhaso amazupho. Kodwa khathesi sesisiya ekupheleni kaDisemba asikakuboni khona lokho.
Okudingakala ukuthi uhulumende akwenze uMasibanda ethi yikuba abambisane esebenzisana nabezinye inhlanganiso zempilo.
So yikho lapho sibona khona ukuthi asila esingathi i-strategy sibili esingayenza ukuthi abantu be vaccinated so we can achieve herd immunity. So thina ngokubona kwethu bangathi kuyadingakala ukuthi uhulumende esebenzelane nama CSOs esebenzelane the Ministry of Health kuze kuphume istrategy sokuthi abantu singa achieve njani iherd immunity.
Lanxa umsekeli womphathi ntambo wezempila kahle uDokotela John Mangwiro engazange athanda ukuphendula umbuzo phezulu kwalolu daba uthi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukukhuthaza lokufundisa abantu ngokuqhatheka kokuhlatshwa ijekiseni le-COVID-19 vaccine.
I would want to encourage everyone to get vaccinated. Let's get vaccinated because it saves all of us. It's a thing that needs a lot of effort.
Mfuna ukukhuthaza wonke umuntu ukuba aye lihlatshwa leli jekiseni. Asiyeni hlatshwa ngoba kusiza sonke.
Umnumzana Sakhelene Moyo isakhamuzi saseHarare uthi ukhathazekile ngokwehluleka kukahulumende ukufeza izimiso ayezibekele zona esungula uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni le.
So sicela uhulumende enze lokho okumele kwenziwe ukuze lingamemetheki leli gciwane, njalo labantu benze lokho okumele bakwenze ukuze njalo bangalitholi.
Kunje sebesedlula kancinyane izigidi ezintathu 3,113,149 asebehlatshwe wonke womabili amajekiseni ukuzivikela i-first le-second dose ngemva kokuhlatshwa kwenkulungwane phose ezimbili zabantu 1,790 ekutshoneni kwayizolo. Leli gciwane selibulele abantu abafinyelela phose inkulungwane ezinhlanu 4,908 lokhe laqhamukayo eZimbabwe nyakenye abazinkulungwane ezingamakhulu edlula kancane amabili 205,449 batholakala belalo kwaphepha inkulungwane ezedlula ikhulu lengxenye 166,717 okwamanje sekusobala kumuntu wonke loba ongayisiyo ngcwethi yezempila kahle ukuba uhulumende akayikwenelisa ukufeza ayezimisele ukukwenza njengoba sekusele insuku ezindlutshwana ukuthi iphele inyanga kampalakazi sekuzongenwa kumnyaka ka-2022 ilizwe lingenelisanga ukuhlaba loba ingxenye yesilinganiso ayesibekile. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abezinkonzo bathi bemukele ngokudana ukwaliswa ukwenza imilindelo yokungena eminyakeni omutsha. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Phonya athi utshele iphephandaba le-Chronicle izolo ukubana yonke imbuthano egoqela eyamasonto kanye leyamagigi ayisoze ivunyelwe ngesizathu seziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Futhi yena izephulamthetho zizabotshwa zivalelwe. Untungameli Nkomo uxoxele umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi Hussein Sibanda.
Into ebixakathekile ukuthi bekumele kube lokukhulumisana phakathi kwamapholisa lamabandla labafundisi labakhokhela amabandla ukwenzela ukuthi lapho sokusenza umbiko ngamapholisa kube ludaba soluqoqwele ama-church kulokuthi bekuzwele ebulenjini kumaphephandaba kumbe sokubikwa kuma-radio kungazange kuxoxiswane. Njalo siyananzelela ukuthi ngesikhathi esiningi ama-church nxa vele abesenza ama-service yibo abaphathe kakhulu uhlelo lokuthi bananzelele ukuthi kuyagezwa izandla, kuyachekwa ama-temperature abantu, njalo kulama-mask. Ama-church wonke engiwaziyo akula mfundiso okuphambanisayo lokho. Bakwenza ngobuciki njalo bayafundiswa yikhosi lama-program okubafundisa abafundisi. Ngakho mbona bekuqakathekile ukuthi ngabe amapholisa axoxisane lama-church engayenzi umbiko lo asebewenzile.
Imilindelo yokungena eminyakeni omutsha le iyaqhakathekiswa kakhulu eZimbabwe. Kuyini elizakwenza pho njengoba isivaliwe?
kuchu kuti ngendlela sokubekwe ngayo amapolisa amabandla amaningi asezangene kule njini kuma Facebook la kwezinye indawo kwenze ukuthi abantu bathandaze bethandazela umnyaka omutsha. Into esikhuthazayo abazalwane bonke ukuthi singadangali, asiqhubekeleni phambili sithandaze, kakhulu silungise umnyaka omutsha, siwuthandazela, sithandazele ilizwe lakithi, sithandazele ukuthi lo mnyaka omutsha ube ngcono kulalo wathi khona. Njalo sifuna ukuthandazela ukuthi umusa kaNkulunkulu ugcwale ilizwe lonke, ugcwale empilweni zethu, siwuthole umusa kaNkulunkulu ozasenza ukuthi sikwanise ukuthi lo mnyaka ozayo siphile kakuhle, kungayenzakali lokhu ade kusenzakala ngo-2021 esehluleke khona ukuthi sikhonze sihlangene emabandleni, kodwa sithandazele ukuthi uNkulunkulu alethe ukuphilisa kwakhe lokususa lo mkhuhlane we-COVID-19.
Umfundisi uSeni Sibanda wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ngalesi sikhathi somnyaka kuba lokuphithizela esabelweni seZansi eMandebeleni, lapho uZulu osuka endaweni ezijeneyo zelizwe abuya khona ukuzogola amacimbi. Izakhamizi zakulezi ndawo zithi zifisa ukubana kufakwe imithetho yokulondoloza imvelo yalumango ezavimba abantu bokuza ukuzogola amacimbi ngendlela echaphaza leyo mvelo, njalo bengasoze bathuthukise leso sigaba. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Akubizwa ozwayo eziqindini zeGwanda lasemadobo kulezi nsuku lapho uZulu aseqalele ukugola khona amacimbi. IZulu liphuzile ukuna lonyaka okudala ukuthi abe malutshwana amacimbi. Umnumzana Love Monqubo odabuka eSanetseni eMatobo uthi bakhangelele ukuthi umsebenzi wokugola lokuthengisa amacimbi lawa uzabancedisa ekufundiseni abantu ababo, kodwa udubo nje ukuthi asuka yandelwa ngabantu bokuza.
Nginethemba ke lokuthi uncane kwethu kwakhona kunoko esikuphiwa nguNkulunkulu kwendawo yethu okuyikho kwemvelo kuzasiphathisa mhlawumbe nezikolo njengoba zivulwa nje. Okuyikho nje kusidanisayo nokusikhalisayo kakhulu ukuthi kuba nabantu abavela kwezinye indawo abangasuke endawo abazofika lapha begole amacimbini ethu.
Oncube uthi njengezakhamizi sebezathatha amanyathelo ngalaba bantu ngoba ikhansili ikhanya ngelandaba ngalokho kwenzakalayo.
Lokho sikhala kakhulu ngekhansili. Ikhansili yethu ayisimeli kodwa iyayekelela abantu. So okudinga ukuthi thina-ke sesingabantu bendawo sisimisele ukuthi umuntu esidibana nayo ngasuye walapha siyamxosha straight, babuyele, babuyele, ngoba ikhansili leyo noma kungathiwa abantu bafika ngale bebhadale ukuzogola lawo macimbi, leyo mali leyo siyigaze vele sincede ngalutho ngitshontsho.
Okugcizelelwe ngesinye isakhamuzi seMatobo uNkosikazi Nonhlanhla Mlotshwa oyemashumba kuward 4.
Lo ofisa ukuthi azogola amacimbi ezigabeni zeMatobo kumbe ezigabeni zalapho kulamacimbi khona akube ngumuntu olesivumelwano labantu balapha. Abantu bayafika bevela ezigabeni lapho abavela khona bengazwisisi umthetho wesigaba, behlale ezigangeni bengakhulumanga labo sobhuku labomlisa lezinduna zesigaba, bafike bagola amacimbi. Kuyinto embi esingayithandiyo.
Umnumzana April Dubo isakhamuzi kaVillage 9 eNyandeni eGwanda North uthi balakho ukusungula ezinye inhlelo zokuziphilisa nxa bengagola lawa macimbi kungela ukuxokozela kwabantu abavela kwezinye indawo.
Lokho kurongo ngoba thina kasitholi lutho, but bona bayageyina ngale lapha abakhona. Thina kanti-ke nxa sithola lawo macimbi sithi lapha singayenza amaprojekt intuthuko yokuthi lathi sizithuthukise esigabeni sethu ngalokhu esikutshalelwe nguNkulunkulu esigabeni sethu. Kodwa uthola ukuthi kuyabe sokuthatha ngezinye izigaba ezingelalungelo, but singelandlela ukuthi sibe nqabele njani.
Ukansila kawa-13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi sebe le minyaka belwisa ukuthi kubunje imithetho ezavimbela abantu bokuza ukuzogola amacimbi, kodwa lokho akwaphumeleli.
Kwakhulunywa sibili ngakho saye safaka imithetshanyana yethu esithe ngama-bylaws. Kule minyaka ngiyabona emibili sibili sathumela ugwalo lwethu kuhulumente ezabela ukuthi khona luyehlolisiswa, kodwa kuze kube lakathesi asikatholi impendulo. Imizamo engayenziwa inzima ngoba akukabi lo mthetho onotshoyo ukuthi khona amacimbi ngalapha kuphela, ngoba ungagayela kunjenje vele bahuquluza bathathe bahambe, kanti kibo kakukho.
Iningi lethu ugolo kwamacimbi ngabantu abavela kwezinye indawo awuhambisani lo mbuso wezabelo e-devolution kodwa abantu bakuleso sigaba kumele bathole ukuziphilisa ngomnotho osendaweni yabo wemvelo ogoqela wona amacimbi. Abo kuza babikwa njalo beqhuba umsebenzi wabo ngobuchapha bengelandaba lokulondoloza imvelo. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Ku-Live Talk namhla kuhlelo The Connection sikhangela okwenziwa ngabatsha ngesikhathi sokumelana lesimo se-COVID-19 eZimbabwe lasemazweni. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuqhubeka kokuqansa kwenani labantu abahlola betholakala bele COVID-19 kule Melika sokudale ukubana inkulungwane lenkulungwane zezihambi ebezifisa ukuyahlanganyela lezihlobo labangane ngekhefu elizweni jikelele. Zehluleke ukwenza njalo ngemva kokumiswa kokuhamba kwendizamtshina ngamankampani amaningi kungenxa yokusilela kwezisebenzi ezinjengabashayeli labancedisa izihambi phakathi kwendiza, ama-flight attendants. Izethekeli zesigabeni seFlorida zibikwa zingenile emkhumbini owe-Odyssey of Seas ukuya zilibazisa eCaribbean osuke edolobheni eleFort Lauderdale ngesonto. Lanxa ubesanda kufika langalinye uze uthwele abantu abakade sebebanjwe bele COVID-19. Eminye imikhumbi yalisiwe ukuzochitha abantu kuleli dolobho xa kuyukuthi iyabe ithwele abayabe beligciwane leli. ELeSouth Africa libikwa lizaba leviki yonke yokulila u-Archbishop Desmond Tutu obhubhe ngesonto esele minyaka engama-91. UTutu wake wathola umvuzo kuthaza ukuthula emhlabeni jikelele owe-Nobel Peace Prize ubedumile ngokulwela ilungelo loluntu lokumelana lembuso yabancindezeli leyobandlululo owe-apartheid. Umongameli Joe Biden waseMelika uthumele amazwi enduduzo kuzulu waseSouth Africa esithi wamukele ngokudana okukhulu imfa kamuyi u-Archbishop Desmond Tutu. Lombiko uwethule enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eye-Twitter. Umongameli Abdullah Mohamed wakwele Somalia ubike ngomvulo ukubana usemise umsebenzi inhloko karhulumente wakhe uMohamed Hussein Robo ngenxa yokuphatheka kwakhe kumisebenzi yenkohlakalo. Isikolo someli welemelika kwele Somalia sikhuthaze ukukhumisana umlotha kwamacele alokufuthelana kulelo lizwe. Kwezemidlalo wothi sikhangele owenzakale kwezemidlalo ngomnyaka 2021 esesiwugqiba ngayona le iviki. Inthathele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Imidlalo siphendulwe ngokuningi lonyaka ngemva kokuba ngomnyaka 2020 inhlelo zemidlalo zimiswe kwindlela yokuvikela ukusabalala komkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso elawula ukuqhutshwa kwezemidlalo elizweni ye-Sport and Recreation Commission ngenyaka amabasa ilaye ukuba ezemidlalo zezingadlalwa kulandelwa imigoqo yokuzivikela eyafakwa ngabenhlanganiso ye-World Health Organization. Kuqale abemidlalo edlalwa abadlali bengathintani ngoba yona ingelangozi kakhulu yokusabalalisa umkhuhlane we-COVID-19, kwagcina sekuvunyelwe yonke jikelele ngenyanga. Hlangula ziphinde zamiswa njalo ezemidlalo ngemva kokuba kukhuphuke inani labantu abatholakale belomkhuhlane, kodwa uhulumende uphange wakhupha imigoqo leze kuthe kwaba nobubelo. Iziphathamandla zenhlanganiso yebulayo Athletics Board Watson Madenyika uthi lo nyaka kube ngcono kakhulu ngoba bayenelise ukuqhuba imincintiswano embalwa kula nyaka enye.
We tried our best to sizame ngamandla ethu wonke ukuthi siqoqe imincintiswano ebalisa egijinyelwa enkundleni kanye lekhuthelwa emgwaqweni. Ngithanda ukubonga abasiphathise ngosekelo lwemali ukuze siqhube imincintiswano yethu kanye lohulumende osivumele ukuba siphindele ezinkundleni.
Uqhubekile phambili uMadenyika wathi omunye wabadlali abasakhulayo uFaith Nyathi uthole ithuba elokuyafunda kwele Melika, njalo uthe abaqeqetshi kumele bakhuthaze abadlali ukuba bengayekethisi ezifundweni ukuze bathole amathuba afanayo. Uphinde njalo wathi isifiso sabo ngesokuba ngabe bayathola ongaphathisa ukuba bathenge izindlu eduze lenkundla yeWhite City ukuze nxa belungiselela imincintiswano emikhulu abadlali balungiselele behlala khona. Umgcini sihlalo weBulawayo Volleyball Association William Mazwiro laye uthi lonyaka kube lengqubela phambili emdlalweni wevolleyball edolobheni lakoBulawayo.
iBulawayo Volleyball Association iyenze kahle okwamagama, njalo njenge-association sanelisile thina ukuholda iZimbabwe Volleyball Association Extraordinary AGM. Extraordinary Elective AGM lay ibisele Brian Manuel esikhundleni sika-Vice President, yabona njalo uMoleti Mathema obe ngu-chairperson weMatebeleland South Volleyball Association esiba ngu-Vice President too. Okuyingqubekela phambili esibona ngani ingqubekela phambili enhle ezokhulisa njalo imidlalo wethu we-volleyball.
UMazwiro uthi amaqembu aphuma edolobheni lakoBulawayo abalisa eleSpartans kanye lele-Highlanders aqhube kuhle kumncintiswano ebiqoqwe inhlanganiso yeZimbabwe Volleyball Association. Lawo umdlalo we-beach volleyball labafana beLuvac labo banqobe kumncintiswano eqhutshelwe eBachnoff Bridge kanye laseBinga. Umdlali wengqindi uCharles Manucci ngomunye wenelise ukudlala lonyaka, njalo uthi ngomnyaka ozayo ukhangelele ukuba akhuphule izinga.
Yeah, 2022
ngomnyaka ka-2022 ngifuna ukuphenduka ngamandla amakhulu. Isikhathi side kakhulu sibandezelwe ngumkhuhlane we-COVID-19, njalo ngithandazela ukuba ngomnyaka ozayo kube ngcono ukwenzela ukuba siphakamise iflag yeZimbabwe njengalokhu ebe ngikwenza phambilini.
UManucci unqobe isizalwane selizwe lase-Uganda uMohamed Damselabi ngontulikazi wavikela izicoco zakhe ze-WABA kanye lese-WBF. Wesifazane odlala umdlalo wengqindi uMonalisa Sibanda yena unqobe uJoyce Awino waseKenya waphakamisa isicoco se-Women's International Boxing Association. Abanye abayenelise ukuphakamisa iflegi yeZimbabwe kwezemidlalo lonyaka ngababalisa uScott Vincent, yena uphushe esendaweni yeshumi lesithupha kumncintiswano we-Olympics ngenyanga kantulikazi. Iqembu labesilisa Sayela Mauriyas lona liphumelele ukuyadlala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa kule Cameroon ngomnyaka ozayo. Loba nje liphenduke umthatshuzwa njengoba linqotshwe kumidlalo eminingi lonyaka ngesikhathi lincintisa umncintiswano we-COSAFA kanye lowe-World Cup. Ngumeli Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singekehlukane izihloko othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ababhala imihloliso ye-ole A-level eZimbabwe bavula isikolo ngomvulo
mhla zintathu ngozibandlela ngemva kokuthatha ikhefu elifitshane lamaviki amabili. Abenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute bathi asiyi kufezeka isimiso sikahulumende sokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 vaccine abantu abangaba isilinganiso sokumashumi ayisithupha ekhulwini 60% kusiyaphela lomnyaka. Sesifikile isikhathi somnyaka sokuba lokuphithizela esabelweni sezansi emandebeleni lapho uzulu osuka endaweni ezijiyeneyo zelizwe abuya khona uzogola amacimbi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uMpraxitus Jeremiah isithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa iindaba zethu lila ngokuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.